Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala uma bona kude kumbizwakale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolie D. Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqwe ukuhlangana nezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapha akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponswa nguhulumende.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amathumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le-coronavirus ezikolo zezigaba ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwescience. Kodwa lezi nsuku sokwenziwa kungelambadalo ingqe umuntu engavuma ukuphuma kwinhlelo zikamabona kude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala uma bona kude kumbizwakale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media, sikubona kumabona kude, sikubona sikuzwe emsakazweni, sikubonakala abantu benikezwa imphumela yama DNA yabo, yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private sokuzaziwa ngumuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayiba badinga leyo mphumela ye-DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abanengangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye boba?
Ngingayihlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame, singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi, eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili. Ma eselamajaha amabili, elamajaha amabili kanjalo kumba amathathu ma esezithwele, kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu sebheka ukuthi hayi phakathi kwalabo abantu kade ngilabo, akasabheka ukuthi onguye ngempela kungaba nguphi, usekhangela nje ukuthi phakathi kwabantu laba kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi, ongaba ngubaba wengane ongcono. So ukukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha ngaya khona okulamadlela aluhlaza kungaphi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakala kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba la ma DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngokuchapha obenziwa ngabanye omama loba njinani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu singakubiza impela sithi njengabo mama ibuchapho obenziwa ngabantu abangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenzwa la ama DNA bese kusuka futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu obusiyele sokuthi ubona busenzwa ngabantu abangomama ngale kuyibuchapha impela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okukakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo mshado uhambe uyebuyele ngakini ubususiya zala mhlawumbe abanye abantwana kulokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni bangasuka lapha ekhaya ibuchapha lobo kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singake sithi lento sithi into esiyenzeka manje ngoba sisiyibona sokusenziwa lawa malibo fuzo kwabantu bedinga imphumela yama DNA into ebivele khona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe sibayeni ngeyakho okwakudala bekumbanjathwa nje kungavezwa njalo lama DNA lawa ayengekho ungathola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simthele ukuthi umuntu usezemdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwa walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali bekusazakala mpela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuwa walapha ekhaya kodwa ngoba abadala bele ndlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalelwe esibayeni ngeyakho lo babe ngabisazihlupha belifihla ihlazo elinjalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA
Unkosazana Victress Mathudu ngolwela ilungelo labesifazane. Ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Joli D. Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki. UMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga kaNtulikazi. Ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa. UMatongo ubhubhe engozini yemota evela khankasela ibandla lakhe ele-ANC. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli izindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingcikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engcikilane le yakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo odabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethule amazwi enduduzo sithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngabutho Mabena uthi badabungile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe besikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJosepha wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngowakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
As Siqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho. Osekukhomba ukuba kuza kuba isiminyeminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Liyabelibona linamabandla evuka mihla ngemihla, lamuhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalela ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende. Ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo libe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenzela ukuthi nxa amabandla ayiwona amgqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla aparticipateayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke yonale ibandla liyabe liwinile izanu PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla eliyaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona ungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Foka Gandhi, njengoba nje senge ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana ukuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyeqhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi ngabe kuthiwa vele kazange kabe khona le parliament. Baningi ama constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama constituents ukuthi lubana ukuthi iMDC leMDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lokuqala esilwenze ngeconstitution nale entsha iMDC yayithole nqangaphambaza, yayithole 99 ama MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasona siyasikhathi ngabe kuthiwa iMDC leMDCT zavota ndawonye bezithola amalunga aweparlamente abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu ebe mane ebe mahlanu iconstituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjengezanu PF, yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabo fetja ngoba ugcina umuntu lanqa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kuPollard ube sophiwa imoda lokunyoko njalo.
Uqinisile sibili Mfoka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa iPollard kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa iPollard lokho. Ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzibani ozibani bathwele ama briefcase ama political parties abakuma briefcase libazwele state house sebengene kuPollard.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi ecumungula izombusazwe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwa igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33 Midlands ithobami nembili 8 Maswingo ichumi lasikhombisa 17 lo yedwa wenkabazwe ngabatholele ligciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo. Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama-trucks sebenqome ukupheliswa komngcele we-Bed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu leNews Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokunobufakazi bokuthi lokhu akusilo qiniso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabonani uStudio 7 abasakazi mbulise nabalandeli weStudio 7 hayi lapho siyazizwa indaba zasekhaya leziyazi aluba kwenzeka mpela kukhuthazeka ukuthi thina esingapha ngaphandle kudespora sibe nelungelo lokuthi sivote silapha esikhona. Into engasijabulisa kakhulu leyo ngoba siyafisa impela ukuvota nathi ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngobuningi bethu kohamba abanye besana leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la ye yazi ngiyazithumela impela imessage zami azifunda ngazisezingaki bengicela impela abantu beStudio 7 beke bewudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngiphinde futhi ngikhulume ngalokho kuhlukanisa nawo kwemihlobo into engasebenziyo ke leyo. Angithandi ke mina ukuthi ngibethe igama or ngiphathe igama leparty kodwa ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa kulunganga ngoba iZimbabwe injiyane ngethu sonke thina sizalwele laphaya. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sesizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngemini sitilwana ngomshona impumalanga. Mina ngithandike le ukuthi uzokuthuma umuntu wempumalanga umuntu wakuphika uNdebele ayikhona. Angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Yabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphu ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo ende sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi angeke senze lutho. Ngibonga kuleyo ndawo, ngibonga hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
Ma Studio 7, ma journalist akithi, labalandeli abalaleli Studio 7, thokoza umuhle. Lo lubingelelayo nguMordecai Ndlovu, obuyetshela nyembe case. Yeah. So isicelo sami sokuthi akuthi li government ekhona eKamnangagwa yenze kumbe isizwele kumbe izwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana bezimbabwe abaphandle kwelizwe bakudiaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana bezimbabwe kumbe bakomthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona ezihlizweni zethu ukuthi kungasiniki kusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe evele kwenza lokho. Ngithi mthakazi omuhle asimlandeleni umfoka moyo, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo labasakazi. Mina ngumankomazana wecholotho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamage izinto. Umqondisi lo Chamisa abakabusi manje baplenga ngaliphi yekelani abantu benze abakufisayo, singaxhokolani, asikhulumeni kahle. Lo ozathola umbuso uzawuthola, ongawutholanga laye kawutholanga. Mina angiboni ukuthi uThamisa singamgxeka sithi uyenzeni, ngoba asikakuboni ukubusa kwakhe. Njalo ngumuntu laye osafisa ukuthi aphathe abantu ngendlela laye oyibona isenzakala kuzano, njengoba nje laye umqondisi ebona okwenzakala kuzano.
Livuka njani balale beStudio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu wemalunku elubhane esenipholu. Ngisithi ngivusa umama uNhlanhla khona phana emalunku koncube komatshivovo. Ngibikelele lo nkomo RJ lo mdala osathulana uNdevula, ngithi liyaphila yini badala bami. Ngithi langa kuphela ngapha eBotswana, hayi liyachisa kakhulu. Ngapha eZimbabwe kunjani? Izulu seliyakuna badala, lilungiselele ukulima phela, lingayekeli ukulima. Ngisithi ngiyabonga.
Ah, beStudio 7, beStudio 7 ziyalivukisa abantu bakithi. Linjani lonke, linjani lonke bantu abalaleli laba kanye labasakazi beStudio 7. Hawu thina khonoko siyaphila. Lapha ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane. Nxa sikhuluma ngeAfghanistan, iAfghanistan siyakwazi ukuthi lilizwe esingake sithi ukuthi elalisetshenzwa kumbe lithunjwe, singathi elalithunjwe yi-America. Right. Nxa i-America yayitraina abantu e-Afghanistan yabenza amasotsha abangafika bo-300,000 yayayile army. But i-army leyo, ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu be-Afghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni e-America. So nxa ungahlaleli izweni bengakufuni, ungazibula amandla anganani, uyabufana lomuntu oluzayo, ngoba akulalutho oyabulwenza. Nxa uletha ukudla bayadla, nxa uletha lokhu bayathatha, kodwa wena ngokwakho kabakufuni. Yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana athenwa e-America ayihlulwa ngama-Taliban. Ngitsho i-Taliban nxa nxa laba i-America yayiphuma, babethi vele kade lasihlupha liphonga ukuthi nika umsebenzi wokulwa labafowethu, babe beyekela. So uzaficanisa ukuthi impi ye-Afghanistan iphelile. Isiphelile, i-Taliban yabusa ilizwe, yayivele libusa. Lokwani ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani? Ungabona anti behluphana kulo munye umuntu phakathi ongasuwo wakhona. I-America ibiphakathi khona phana, ifana lokuthi iqeganisa abantu be-Afghanistan, not ukuthi yaba yakhela ilizwe labo, ibaqeganisa kuphela. So bakhathesi bakhululekile ngokuphuma kwayo.
Studio 7, linjani lonke? Ngiyathaba uzamungela kumsakazelo namhlanje. Bengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezandla. Izano madoda isidiniwe madolo enzima sibili. Izano kayilalutho from 1980, 41 years today. Ile 41 years kunjalo, abantwana abazelwe nge-41 years ababonanga lutho. Izano isibulele, sinje nje siyakhala sikhala ngayo. Awulanto abasenzela yona, noma ugwali bonke laba nampa labomonzela sebejoyine izano PF. Awulanto abayenzayo, nangu umisayirambo sojoyine ilokuzenza izano, nangu Sweden. Hayi, lokhu asikufuni. Thamisa, get forward my friend. Sukuma mntakamama, sume sekukhanyele. Iphathi ngazitshintshe ibizo, ibizo ngelomgodi, ibizwe ngani, siyalamukela. We need change in Zimbabwe. Asifuni olunye lutho futhi. We need a change, not a change that engasoze sinike lutho. Sifuna i-change yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe. Thina sesigugile, asisela lutho. Sicela lisikhokhele. Njengalobu budla bezano bukhona, sibufuni. Mina ngakwakahambe.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondo kufa kaNdlovu lapha ne-Plumtree. Bengithanda ukuthi ngike mbuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lwe-ground. Owokuqala umbuzo yikuthi kanti izano ibulala abantu bakithi eMathebeleland. Izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizano sizaqala siqobe abantu abaover 40,000 abamathebeleland. Uma zayaziswa hayi azilungise. Number 2, izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama-traditional leaders, umsebenzi wabo ukulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition. Ingabe iGugurawundi kwakungeyinye kwakungilisiko lezano yini ababelenza? Makulokuthi hayi iGugurawundi ukubulala abantu bakithi kwakulisiko, hayi izinduna ziyilungise. ngoba mina indlela engazi ngakhona igugu ground it was a genocide. So i genocide ayilungiswa ngama traditional leaders. I genocide ilungiswa thimba elibuya ku United Nations elizabuya liphenye ukuthi leyo genocide ngobani ababe behind yona oro ngobani ababe yenze lobo bugebengu. Then labo bantu bebesebethatha bebotshwe ikhona ikhoti laphana okuthiwa international criminal court esehake bebavalelwa khona ngoba izigila mkhuba hayi izinduna bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abakudiaspora ngiyabazwa bahlala becomplaina ngezano kodwa hayi bafowethu ukucomplaina singavoti angeke kusize ngalutho sicela lama opposition ezame kulungiswa ama electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abakudiaspora this coming election bezame beregister sivoteni akusizi ukuhlala ucomplaina ngezano ungakazi uvote sibese sibongela lo baba laphana usibangilizwe Nkomo hayi siyambona uyasebenza ku ground kayibambe kanjalo ama ovethi wonke avotela izano akabuyele kuzaphu nyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngozibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni se-The House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo. Kodwa inani labo belingasilo ebelicatshangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Delmoyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi isupport eyodaba luka Trump olwe big lie yokuthi wawina ama election ka 2020 wadliwa ngoba warikwa kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu Trump njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebusy bepush iagenda ka Trump ngokutshengisela kuyadanisa kuyo Trump kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba neni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li united lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu Trump after edliwe ngama election ngu Joe Biden. It's very un-American ngoba iAmerica ilizwe le democracy lapho okuhlonishwa khona umthetho and lokho besikubona ukusenziwa ngabalandeli baka Trump kuyayangisa kakhulu. So I'm sure ukuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo wongomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump yes ulokhela amandla amaningi kakhulu kuma-Republican ngoba masikhangela ukhetho luka 2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawo awathola ngo-2016. So ukutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma-Republicans ilokhe inkulu is still wider and the very fact yokuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo-2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for 2 terms as a 4 years each. So abanye lokhe belethemba kuma-Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupporta kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump 1 waluza iWhite House, 2 waluza imajority kuCongress, 3 waluza imajority kuSenate. So ngezinye indlela abanye babona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabafiki ongabenza ukuthi bawine again i-presidency noma i-Congress. Ikuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi ma ungabasupporti bazokuthuka kubo-Twitter la kubo-Facebook lakuphi lakuphi even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lonembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela indlela eyakhayo, it's either bona or the highway. So ma umuntu moderate ofuna ukuphila ngeqiniso njalo ogijimisa iagenda ethuthukisayo, kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ungathi usufana lapho.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gandhi.